Bayithona njani? Udaba luka Nkosazana Nokolo Maphosa. Sesiluthule emapholiseni. Njalo amapholisa ase yafika endlini yakhe bathatha izitatiment ukuthi bazwisise ukuthi uhambe njani. Ngakho ke amapholisa eCoutbank asazisile ukuthi udaba lolu azaluthumela amaphepha azawathumela law and order section eyiyo ezahlolisisa udaba lolo. Amapholisa kumbe ngithi state security agents yiwo engathi singokubona kwethu yiwo abangani bathethe udadewethu lapha. Ngakho ke ngakuthiwa kuyainvestigator sibona ngani hhayi bathela nje amanzi emhlane wedada indlela nje eyokuthi basiduduze ngoba indlela okwenzakala ngayo indlela efanana nalokhu umnumzana uTawanda Mtheniyo athathwa ngayo indlela efanana nale mibuzo kabe kunomuntu odingwayo kuleyi eka Nokolo Maphosa abantu laba kade bethi badinga umzaca uJoseph Bathe Ngulube kuTawanda Mtheniyo ababesithi badinga umduduzi Mathuthu indlela ababebatshaya ngayo bethatha amafoni iphose ihambelane ukuvalwa amehlo kuyahambelana indlela abadantshwa ngayo iyahambelana ngakho ke akulanto entsha lapha
kulodaba luka Nkosazana Nokuthula Mpofu lodade wabo lona lolu daba solungaphi lezinye njalo eziphathelane lalezi
Nokuthula Mpofu lodade wabo ludaba olusenkantolo lwaseluqalisile ukuthonisiswa imanti isisizwa ubufakazi ngoba izibotshwa zazikeze zamanye ama-application esingathi ama-delaying tactics ngesilungu kodwa umansi awawachitha. Ngakho-ke into kade sikhona yokuthi indaba iye phambili njengoba kusaziwa ukuthi eZimbabwe lemhlabeni wonke jikelele kulomkhuhlane okuthiwa yi-COVID-19 i-West Commonwealth kuyindawo lapho udaba lolo luziwa khona kwatholakala kule iziphathamandla ezikhona ngale ezilomkhuhlane lowo ngakho ke yasivalwa yinto nje esilisele emuva ohamba kodaba lolu sikhangelela ukuthi ngokuya kwesikhathi nje luqhubeke luye phambili we are taking active participation kudaba lolu ngakho ke hhayi njengamagqwetha amalungelo abantu we are happy about the progress amanye amacala adila lamalungelo abantu into edanisayo ukuthi amalungelo abantu anyathezelwa nguhulumende wethu engani isizisa ubuhlungu kodwa akungasenani silo msebenzi wokwenza sizancedisana size sithole indlela thina sonke njengabantu beZimbabwe esivumelana ngayo ukuthi izinto zibanjwe ngayo.